Sika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mtwanga zomuhle siyalambulela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumpalakazi 2019. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umqotho wokuthi APEC ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele isikhwama. Nanku phela le mali le ebonazo akade ngicela ithola ivele yakhe yaphethuluzwa inflation. Basala kungasela lutho oluyenzeyo. Izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi.
Izisebenzi zikahulumende ziloba incwadi yokucela umqashi wazo ukuthi azengezelele iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela izimuli zazo ngekhisimusi.
Kade silobe semarondela la bathi ukuzenza into yabo kuba izambila bayovalela imihlangano. Kade ihlangano le ivalwa njani ngole iphathe eyaziwayo esemthethweni. Ibe sivalelwa into zonke lezo. Kambe ikwenza bani kuloku okwenziwayo kuloku? Phela siwe 1 ilizwe lethu.
Abalandeli be-MDC bathi akumangalisi ukuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekhuthwe zinhlamvu zombhobho izolo eMarondera. AbeZimbabwe bamanyene laba amanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana legciwane lengculaza ole-World AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-APEX Council namuhla ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi engezelele izisebenzi zake iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo ngekhefu lekhisimusi. Inhlanganiso le ithi umuntu ohola imali ephansi kumele athole amadola eZimbabwe alingana le 450 US dollars. Ithi ukukhwela amahlayana kwentengo yezinto ezitolo sokulethele izisebenzi zikahulumende ubunzima obumangalisayo. I-APEX Council icele njalo ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende ukuze bakhulumisane ngalolu daba ngokuphangisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Umqotho wokuthi APEX ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele iholo. Nanku phela le mali le ebonazo akade ngicela ithola ivele yakhe yaphethuluzwa inflation. Basala kungasela lutho oluyenzeyo. Izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi. Ukuloba lolu gwalo lobela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa. Nanku phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa izakhothi izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umumoze nodo awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni malapho kwavunyelwa ngakhona. Izisebenzi kubone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise izisebenzi zakhe. Lazo ziye ukhisimusi zingathi zikule nto ezithobayo ezikhwameni nambe phela kulobunzima. Kanti bayabhekana nesikolo ezivula ngoJanuwari abantu bazengelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Ye uhulumende ngasho njalo kodwa ke akula munye singakuya sikhalekile. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxa nje kulempawu ezikhombayo ukuthi nendaba izaba yisindaba phendulo. Kodwa kumele sibuyisele kubaniniwe abaniniwe kuhulumende engumqashi. Ngaleyo ndlela-ke kanye uhulumende aphe iphendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu ngokuhola ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende kazithe ngabantu azisabonakali kazisekancede. Izibongo zazisekho nasemakhaya azisaziwa. ngenxa yemzala abanayo ezishini zabo elethwa yihole imali.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Sina sikhuluma siyinhlanganiso yamatitshara izinta sasivele sithethina uhulumende imali ngayena nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sixikisana naye kwakumele ukuthi ngaye imali yakho nashekelaphi ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka iholo lomyanga ezimbabwe lifanele ukuba ilethe lifikile ku-3,000 usekufakazela uhulumende iimpawu zakhona ekhombisa ku-statistics ye-central statistical office yakhe ukuthi ha-a imali vele ithi funakala ngurhulumende lapho imali engako.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi izimta. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ubengakayiboni incwadi ye-Apex Council ngoba ubephandle kwelizwe. Kodwa uthi inkulumo zeholo lezisebenzi zikahulumende sezedlula. Ngakho uthi nxa kungaba lokukhulumisana kuyabe sokungokomnyaka ozayo. Ngakho olunye uhlangothi odokotela bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi lanxa nje uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini izolo. Bathi iholo labo kalikengezwa njalo ukusilela kwemitshina lemithi ezibhedlela lakho akukalungisiswa. Kodwa bathi baphakathi kokukhulumisana nalo hulumende. Abalandeli bebandla le-MDC bathi akumangalisi ukuhlukunyezwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekhuthwe izinhlamvu zombhobho izolo eMarondera ngesikhathi ehlanyela izihlahla eDombotombo Clinic. Bathi kusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF lifuna ukuthi kube lebandla elilodwa eZimbabwe njengalokhu okwakufiswa nguwaye ngumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe, yena owalwisana lebandla le-ZAPU waze walifaka phansi kwekhwapha lakhe ngomnyaka ka-1987 kuze kwenziwe isivumelwano se-Unity Accord phakathi kwakhe uMugabe lo-Joshua Nkomo. Kwathi kusenziwa isivumelwano lesi umbhuqazo weGugrawundi wawusubulele abasekeli bebandla lezaphu labantu makhaza abafika kunkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Abasekeli be-MDC bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya efuna ukudiliza ibandla leli ngendlela efanayo ngokukhahlameza inkokheli yalo sonke isikhathi esebenzisa amapholisa lamasotsha wona awasebenzisa njalo ukususa uMugabe esikhundleni. Bathi okwenzakale eMarondera izolo kuveza ukuthi amapholisa lamasotsha azimisele ukuvikela uMnangagwa ngazo zonke indlela ezigoqela ukuthi kube lebandla lezombusazwe elilodwa kuphela eZimbabwe, i-one party state ngesiNgisi. Bathi umthetho omutsha we-Maintenance of Peace and Order Act unceda ibandla elibusayo ukuthi libuze santando njalo kuvinjwe amabandla aphikisayo ukwenza imihlangano lozulu njengalokho okwakusenziwa nguMugabe lo Ian Douglas Smith esabusa ilizwe leRhodesia. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sika Mnumzana Chamisa lo Mnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU-PF labantu nje abambalwa. USibanda usungula lingxoxo.
Labantu bakahikla bavele benjani, iqinisa ukuthi uNkulunkulu akasiwo muntu, uNkulunkulu oyi-one, uNkulunkulu ngomuntu wonke. Ngakho-ke ngenye imini enhle abantu bonke laba bazathola izijeziso ezivela kophezulu ebalenzondo, ebalenhliziyo ezilukhuni zabalabuntu. Angazi ukuthi vele yini sisithi sizivala ukuthi singabantu thina xa siphila elizweni elabantu abanje abantu bavone belimela izolo mina umpopo ngibonile utshaya ukuze sazi ukuthi lo umpopo wempela uhambe watshaya umduli le lapho utshaya khona umduli kwavulu kwavuka umlilo usibona ukuthi hayi namhlanje akusiyo tear gas namhlanje kutshaya umpopo
Mthembo lapha sidila la ma cry baby yiphelwe nesi live fest sidila labantu abathi emini bakhuma ngokuthi bona the rule of law but ebusuku they said put into the way left right center imithetho ikhona constitutionally ekhulumayo ukubana nxa ufuna ukwenza imihlangano kumele wenze lokhu ukwenza imihlangano wakho wenzakale kahle kungela impambaniso lokugwenxana okuzalise ukuphize phambili ngayo yonke into leyo ifakwe phansi but now sethi amanye ama-players kupolitical space yethu asesimwa ngama-bullies yabona lolwana umuntu wena othi wena nxa lingambika-ke ebhoreni ibhora lingelake yena sithatha ibhora usefuna ukuhamba lalo licela limpikile ngenkani wezo liyafuna ngibalifuni just the kind of attitude unfortunately esi-adopta ngamanye ama-players edu kupolitical space lapha ukuthi bona sesimba ngumthetho upon themselves
sithathe ubaba uSibusiso Chuma
labantu makhaza sihleli nzima kambe shiwa kasihlanyela izalukazi zihambe edorobheni zingayenzi lutho abantu bakulawa madayana kungayenziwalo bengayenzanga lutho kadesi emarondela ngizotwa kutshaya umbhobho laphana kwalinyazwa abantu indawo ziningi kakhulu abantu bayalinyazwa bayabulawa bayathiwani ezimpango lapho sengisesabisa noma kade zingahambe edorobheni sengihamba nami ngisesaba ngoba lokho ngisukela zikanyile nabantwana esibazalayo abathinywayo nje ukuthi bayenze into enjalo kadesi babesemarondela laba abantu befuna ukuzivezela into yabo babezihambela bayovalela imihlangano kanti imihlangano leyo ivalwa njani ngoleyo yiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa yito zonke lezo kambe kwenza bani khonokho okwenziwayo khonokho phela siyo 1 ilizwe leli ngimangala selibuyele kwabani sokule sigebenge esingafuniki ukuthi abantu bahlangane nti bayenzenye into
into enziwe umongameli u-advocate nesemthamisa ayiqondanga into embi kakhulu efana ukuthi ngabe bayihlelisisa nje abanye bazama ukuthi kubangenele ngoba into le imbi iphathi i-MDC alliance iphathi yithi esayibumbayo ngokuthi isilwele thina amalungelo ngoba asengazwa kahle ileli ikwanta leli elezamthetho elithi kubizwa
thathe ubaba osecingweni uthe singakhuluma ibizo lakhe uthe ufuna ukuthi sithi ngu-anonymous
sibonani lokhu sokusishiya phandle thina le abantwana bezimbabwe bakhona abantu asebezinike ilizwe labangelabo so thina sesiphunga ukukhangela nje
kambe ibandla le-MDC liyavinjwa yini wena ngombono wakho
lelo phela vele selibhaniwe lelo akula nto phela kungathi kule bandla baba okuthiwa liyaphikisa sicu ukuthi lalelwa zonke imihlelo elizama ukuthi lizenze amapholisi ebhukula abantu abaneyizinja kungadinga ukuthathe njengokuthi kule bandla eliphikisayo kanti lapho kuvele izinto zihamba kuhle kuyadingakala lelo bandla eliphikisayo ukwenzela ukuthi lalo phela azibone lapho anganelisi ukuzibona khona amaphutha ngiyabonga thoko
yes thatha ubaba unkosi sokubuyela yini lokhuyana usakukhumbula kwakuthiwa i-one party state yayifuna ukwenziwa ngiwaye ngumongameli uRobert Mugabe
sokusobala ba sokubuyela sii ngoba i-freedom yangikhona iyabingafesi
labo ngabalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abasakhulayo bebandla leMDC ezansi yamaNdebeleni sebexwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise udlame oluqhutshwa ngabezomvikela. Lesi sixwayiso siphume emcimbini womkhankaso wokuqeda udlame ezimulini owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshelwe emahofisini e-MDC eGwanda ngempelaviki. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube.
Abasakhulayo laba bathi bahlezi bechaywa njalo behlukuluzwa libuto kanye lamapolisa lapho befuna ukungena ezidaladeni betshengisele ngenduba ababhekane lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uZulu ukubuthana tshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ongunobhala jikelele wabatsha obona ngokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla leMDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale silokuthula ikazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lwenu besingafuni ukulwenzela la uhlelo lwenu besifuna ukufaka esitridini sisenzela ukuthi loyethileyo kuwufika la lo mama otshaya indoda esendlini lo baba orepha umntanake esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi but kungasenani lanla yazi ukuthi izami njani.
Amazwi akagcizelelwa nguPhilip Mpofu kodwa uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Violence evumelileyo, whatever case, into kumele singene kiyo njengentsha yikudlwengulwa ne-violence eyenzwa nguhulumende ukuthi bakhweze inkubo ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukansila kawa-2 edolobheni leGwanda ukhuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Mina ngikulekala ukuthi thina njengabantu be-MDC kuyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo. Yiwo amalungelo ethu okumele sifike lawo naleyo, kodwa kubhizi kuyasiadinga amahle. Nansi isikhathi okumele sifike nalezo i-16 days kumele sisukume sithathe amalungelo ethu khonde nayo.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini, unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli MDC edalele ephalamende uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
Izinto zama-child marriage zigcwele ngapha, vele kwazibona lokho. I-province yethu is the highest, yiyo ephendulula ama-provinces wonke eZimbabwe ngendaba zama-child marriage. Nxa uthethe umntwana asikandaba lokuthi umlobole ngemalini esonge-under 18 ulecala.
Izansi emaNdebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlwengulwayo, njalo umgcini sihlalo wabatsha kulesi sabelo uMnumzane Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bengathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Uthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele. Singaze sathatha ukwesaba siqashe ngaphansi kwakho sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukuthiya imeseji encane yokuthi sukuma ukhulume.
Lo mkhankaso oqale ngoMvulo mhlaka 25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyofika mhlaka 10 Mpalakazi. Lona kakhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World, Generation Equality, Stand Against Rap. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kunhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi kasisoze sethule ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ezemithetho, yona ehlaziya udaba lokuthi engasuswa esikhundleni na umongameli Donald Trump phezu kwamacala awetheswayo. Umumo omkhathi omuvi ubangele ukuvalwa kwezikolo lokungahambi kwendizamtshina ezigabeni eziningi ezingenyakatho ngokuya kusiya kumpumalanga yeMelika ngemva kokukhithika kongqwaqwane. Kubikwa kulinyazwe abantu abalitshumi ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwenkundla ebidlalelwa umdlalo webhola leMelika owefootball eNew Orleans esigabeni seLouisiana ngomgqibelo. AbeZimbabwe bamanyanela bakwamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza oleWorld AIDS Day phakathi kobunzima obubhekane lelizwe kwezempilakahle obugoqela ukusilela kwamaphilisi okulwisana laleli gciwane. Kubika uBathabile Masuku.
Naloba uhulumende bamazwe amaningi omhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo abaphila negciwane lengculaza ele-HIV AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana laleli gciwane, ngoba phakathi kwalomnyaka ka-2019 amaphilisi la ake asilela. Umnumzana Thembani Nyoni, oyingcwethi yokuxoxisana labantu abaphila negciwane, uchasisa ngenhlelo zokulwisana laleli gciwane eZimbabwe.
EZimbabwe na njengelizwe ile strategy sayo yokuthiwa test and treat, okusho ukuthi umuntu nxa esinjengendaweni enjengesibhedlela bahle bemteste bemhlolisise ukuthi engabe lalo igciwane naye, ingatholakala ilalo igciwane bahle bemfake emaphilisini ehle iqalise uhlelo lokunatha amaphilisi. Singakhela njalo kubo mama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezohlolwa lama partners abo ukuthi bengabe belegciwane na, nxa bengatholakala belegciwane lawo behle beqalisiswe ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi beqhubeke besebenzisa amakhondomu. Ukusebenzisa amakhondomu bavikela umama, bavikela njalo lo mntwana. Lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa, yikulondoloza i-generation ezayo ukuthi yona ikhule ingela gciwane le-AIDS.
Unkosikazi Sethule Sibindi ongumongikazi emaphandleni, yena uchasisa ngobunzima ukuhlangana lalabo abayabe betshiyelwe abantwana abazali sebethethwe umphefumulo yileli gciwane.
Izikhathi eziningi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana le-HIV. Uthola ukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igciwane le-HIV egazini nxa kufanele. Amalanga okuthatha amaphilisi angasaqakathekiswa, lokuswelakala kokudla okwakha imizimba emakhaya, bacine futhi sebehlaselwa yimkhuhlane ethatha amathuba.
Unkosikazi Lethu Buhle Mathuthu, omunye wabomama abazithweleyo, uthi bayafundiswa ukuthi bavikele njani abantwana basezithwele langemva kokubeletha.
Mina ngumama ozithweleyo, sesiyahamba ngale esibhedlela kuma-check-up. Nxa sifika ngale bayabesifundisa mayelana nge-HIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana. So bayasifundisa bephinde futhi besifundisa ukuthi uma sesikhululekile sabathola labo bantwana, kumele futhi sibavikele futhi kulomuthi abanikwayo ukuthi abantwana bethu sibavikele bewunathe aze ayephuma eveleni ewunatha. Ukuphuma kwakhe eveleni kuyekela wakhe umntwana ukumunya. So kuyasinceda kakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwana bethu. Akumelanga ukuthi sithedele emuva, kodwa hayi, kuyasinceda kakhulu ngoba asizithandeli lathi. Kuyasinceda, siyabonga ukuthi lathi sathola imvikelo yokuvikela abantwana.
Umnumzana Thomas Zondo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igciwane lingamemetheki.
Lapha sesikhulumele ukuthi omunye nxa ngabe zuze umngane wakhe ukuthi alithembani, kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana ngoba amajazi lana yiwo angathi avikela protector kulokuthi nje abantu behlangane nje ma behlangane cage cage ijazi kamkhwenyana liyavikela njalo liyabe lokhe lisehlisa igciwane leliyana lingalokhe liqhubekela phambili lisiya phambili ama ijazi kamkhwenyana leli liyaprotekta sibili liyehlisa lokuthi umkhuhlane lo unjani kungabulokhu uqhubekela phambili umkhuhlane lo. Abantu abasebenzise sibili kakhulu amajazi kamkhwenyana lawa yiwaqakathekileyo kakhulu akuyavikela kuyehlisa futhi laligciwane ukuthi lingaqhubekeli phambili.
Eminyakeni edluleyo iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe omhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelwana nokumemetheka kwegcikwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe, lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka okudale udubo lokusilela kwawo elizweni. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezemidlalo lamhlanje, umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube uthi inkezo yeChibuku isipho abasiphe abalandeli baleli qembu bona abalisekelela ngesikhathi lingadlali kuhle. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku kwakuqala selokhulu umncintiswano ovuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuchaya likwenzela inkezo Platinum Stars nge-1 kanye ngesonto. Umgadli weqembu leHighlanders odla amahabula kulezi nsuku uPrince Dube nguye ohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawo omabili, njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe iqembu leHighlanders kumncintiswano walo nyaka wenkezo yeChibuku. UDube uvuke eseganga kuhlandla lesibili lesizini lapho aqale khona ukulitshayela emambuleni phose nsuku zonke okumenze yagcine ekhethwa kulusu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka. Lo mgadli utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba isicoco seChibuku ngesabalandeli baleli qembu bona abayale belokhu belisekela lalapho belingadlali kuhle khona.
Ngijabulile kakhulu yabona, I think yabona ngathi sifuna eHighlanders family yabona. I think ikapu leyo yabona mina ngithethekeza to ama Highlanders supporters. You are just added at since day one yabona. Sifuna manje ngikhalisa bonke abantu siye ukuthi isizwe yabona sifanele ngendlela yesikole. Mina into engayisho ukuthi ngoba amathimba ethanda ngiwancedisayo ukuthi
ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali yomncintiswano walonyaka, iqembu leHighlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano, kuthi kusigaba se-quarter final litshayele FC Platinum nge-3 kanya, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu leBhosso litshayele ZPC Kariba nge-1 kanya. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangene Dube laye uthe ukunqoba kwabo inhlawulo kubalandeli beqembu leBhosso bona abasebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
Lokhu sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi kuhlahle sasihlanyelayo sisiphe izithelo ezidlekayo. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela iPSL ama number akhona uzananzelela ukuthi iHighlander yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona ukwedlula bonke abantu wonke amaqembu aseZimbabwe.
Ukuphakamisa isicoco ukuza lethuba elokuphatheka umncintiswano weCAF Confederation Cup, kodwa umfoko abahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolo daba. Ukuphatheka kumncintiswano yokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika yikho ukwenza iqembu leHighlanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kule mali ethe xaxa khona. Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kuzwekazi lase-Afrika, iqembu leHighlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi amabili lanhlanu 225,000. Imele Studio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.
Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.